Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Olingali vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 5 mpandula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ubikwa egula kakhulu ejele leChikurubi lapho asevalelwe khona okwenyanga phose ezine engaphiwa bail.
Abangamateacher, abangamapolisa, abangamanesi kuthiwa bayavotelwa ngoba abafundanga.
Inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo ezesn ebikhona ebulilima ngomgqibelo ikhathazwa linani labantu abaningi abavotelweyo, ababalisi, amatitshala lamanesi, ngoba besithi abazi ukufaka uqa ephepheni lokuvota.
Siyazamukela kahle impela indaba lezi esithemba ukuthi abantu bonke abalamazi ePP bazasebenzisa lesi sikhathi esikhona ukuthi bazame ukuthi baphinde ba-applyele noma ngama waiver kumbe ngama permit.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi lanxa bephiwe iqesha lenyanga eziyisithupha kudaba lwamaphepha okuhlala kusemthethweni kulelo lizwe, akuthembisi ukuthi kuza kuba lobungcono kusiyafika leso sikhathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umgcini isihlalo, umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ubikwa egula kakhulu ejele leChikurubi lapho wasevalelwe kwenyanga phose ezine engaphiwa bail. Usikhala lamanye amalunga ebandla le-CCC alithumi lantathu babotshwa besetheswa icala lokutshotshozela udlakela enyathime lapho okwabulawa khona ilunga lebandla leli uMore Blessing Ali. Intatheli zindaba njalo engumngani wakhe uHopewell Chingono ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi utshayelwe ucingo ngumkaSikhala emazisa ukuthi iziphathamandla zejele leChikurubi zithi uSikhala uyahlanza njalo etshisa umzimba. Iphephandaba leNewsday lithi kwesatshelwa ukuthi uSikhala engaba wafakelwa ichefu ejele. Inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo ezesn ebikhona ebulilima ngomgqibelo ithi ikhathazwa linani labantu abaningi ababalisi, amatitshala lamanesi avotelwayo ngoba besithi abazi ukufaka uqa ephepheni lokuvota. Amalunga ebandla le-CCC amabili anqobe kulolu khetho. Izesn ithi kulabantu abedlula amachumi ayisithupha 63 abavotisiweyo. Linhlanganiso ithi njalo kulabantu abedlula amachumi amahlanu 52 abaxotshiweyo ukukhetho ngoba amabizo abo engekho kumawadi lapho kade befuna ukuvotela khona. Inani labantu abavotileyo kulolu khetho liphansi kakhulu. Phakathi kwabantu abazinkulungwane ezintathu 3440 ababhalisela ukuvota, abayinkulungwane eyodwa nje kuphela 1811 yibo abavotileyo. Ngesizwe amazwi kamsekeli webandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu sifuna ukubonga abantu bebulilima abatwana bekhaya bakamthwakazi ukuthi namhlanje batshengisizana uPF ukuthi ayisibo ababusa emakhaya amakhaya abuswa ngabantu kungenani siyathaba ukuthi bavothile ngaphandle kokwethuselwa sibona abanye abantu namhlanje izolo bevota abangamatitsha abangamapolisa abangama nesi kuthiwa bayavotelwa ngoba abafundanga siyabonga ukuthi banqabile abantu bebulilima uward 1 loward 16 lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi kungaba le free fair elections kungaba lama reforms izano izasala ibambe imboya zejuba ngalokho sibona ngani abantu bangathi siyathaba ngoba siwinile siwine ngokusebenza ngamandla achi ukuthi into zonke ziyalingana izanu edihamb edila etilominisa usimanga usimanga Ndlovu lomunye wakhe bezama ukuthenga amavoti ngempahla lokudla kodwa abantu banqabile ngalokho Mahlabe Zulu asibambananeni amabandla wonke aweZimbabwe ade vota ngale ozaphu labanye sithi hayi sibathala ihlombe kodwa sicela ukuthi sibambane sibe ndayinye imvuma yinye kwenzela ukuthi singadivide amavoti ngoba siyabona abanye abantu amanye ama-political parties afonywa izanu PF sokukhanya ngani ngama-independent political parties bona bethunyiwe ukuthi bazedivide amavoti ngalelo sithi zinhle indaba ezinhle kodwa ukuwina kwethu siwine ngokusebenza nzima ithereni esingathi akulingananga ngoba izanu sebenzisa amacingo okupha abantu ukudla ukuthenga amavoti besebenzisa osabhuku lezinduna lokwethusela kodwa sithi zinhle indaba ezinhle ngoba abantu banqabile ukuthengwa lokuthisela izami siyabonga
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC lokhu sikudaba lunye abanye bathi ukunqoba kwebandla le-CCC ebulilima lapho obekusazakala njengensika yebandla lezanu PF kuminyaka edluleyo ngoba belingelihlala linqoba ekhethweni kupha leli bandla ithemba ngemva kokunqotshwa kwele kukhetho lokudinga ilunga ledale lephalamende egogwe ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Imphumela yokhetho iveza kahle kamhlophe ukuthi abantu bathukuthele abantu abakuthandi lapho kuyakhona ilizwe balala bengadlanga behlulwa yi-school fees zonke izinto zinzima ngakho-ke lanxa bevotela ukhansila badinga umuntu omutsha umuntu ongekho ebandleni elibusayo ngokuba ilizwe lapho eliyakhona kabathokozanga ngakho-ke nxa kungahamba kunje ngo-2023 singakhuluma kube le nguquko ebanzi kakhulu eyasusa iqembu elibusayo kungene amaqembu aphikisayo
kodwa nxa sikhangele amanani abantu abavotileyo akhanya ephansi kakhulu ungathi lokhu kubangelwa yini
amanani abantu abavotileyo aphansi vele njengasikubona kuso sonke isikhathi nxa kuyi-by-election abantu basuka bengayanga ekuvoteni njengalokhu kusenzeka ku-general election ngakho-ke leliyanani liyakhathaza kakhulu ngoba lingaqhubeka linjiyana alilihlanga kakhulu ekuthini izinto zihambe ngendlela efaneleyo bonke abantu kumele bavote kungakhathaleki ukuthi umuntu uvotela liphi iqembu kumele abantu bakwenze kube umkhuba wokusukuma bayevota ukuze basho nxa bekuthanda okubusayo kube befuna inguquko basho ngevota
manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka ozayo ubona ungani kuzaguquka yini esigabeni seMathebeleland South esiyandise ukunqotshuba khona ibandla leZanu PF singabona na ibandla le-CCC liphumelela khona kukhetho
yebo kungaba lenguquko enkulu kakhulu singabona iqembu elibusayo liphela du eMathebeleland South kupol politiki kangeke uthi angeke kwenzeke yonke into iyenzeka kupolitiki ngakho ke nxa bengasebenza nzima beqembe liphikisayo uma bamaqembu aphikisayo ayibase ngayithintitha nje izani PF emathubeleni sawuthi phele du kodwa ke njalo nxa kungazange kwasetshenzwa ngendlela efaneleyo izani PF singaqhubeki lokhu ibambile endaweni ezihlukahlukeneyo okunye okuzaqakatheka yikuthi izani PF yenzani kusiya phambili ngemva kwalokho luyanda inodlame abantu bayahlala phansi bangavoti yini kodwa bangasukuma bavote ngobunenge ngendlela abazonde ngayo hayi iqembu elibusayo amaqembu abusayo angathatha intambo.
Lo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi ecubungula ezembusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekubulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zithi lanxa zisamukela inyathelo elithethwe nguhulumende kamongameli Cyril Ramaphosa elokwengeza isikhathi sokuthi zifake izicelo zokungena kweminye imikhakha yamapermits lokho obekusenza zehluleke ukuthola lawo maphepha amapermits kulokhu kungasuswanga. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathindamo wendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mtswaledi uthi amaphemithi ezizalwane zeZimbabwe abekhangelelwe ukuphelelwa isikhathi ngumpalakazi asezasebenza kuze kuyafika unhlangula omnyaka ozayo.
They came to the conclusion that I should extend the validity period.
Uthi iqula abelikhethile ezakhangela izicelo zamanye amaphemithi ezifakwe ngabeZimbabwe laba yilo elicele ukuthi kwengezwe isikhathi ukuze lanelise ukuqeda umsebenzi eliphiwe. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Victor Matutu uthi lanxa belamukela lenyathelo balovalo lokuthi unhlangula uzafika belokhu besehluleka ukufaka izicelo zamanye amaphemithi.
Siyazamukela kahle impela indaba lezi esithemba ukuthi abantu bonke balamazwe e-EP bazasebenzisa lesi sikhathi esikhona ukuthi bazame ukuthi baphinde ba-applyele noma ngama-waiver kumbe ngamaphemithi.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi izizalwane seZimbabwe kufanele sisebenzise isikhathi lesi ukuqoqa imichaqana yazo
ama project akubambisana umuntu ebona ukuthi ngale 6 months oyiphiweyo zonke izinto zakhe ezikhona la eGoli uyakwazi ukuthi uyazibisela ekhaya uyasiqala konke ekhaya.
Igqetha lezamalungelo umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi ukwengezwa kwesikhathi lesi akusoke usize kakhulu nxa kungasuswanga imigoqo enqabela abezibabhe laba ukuthi bafake izicelo zokungena kwamanye ama permit njengokuxwayisa kwahulumende weSouth Africa.
Akusho ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi abantu ngobuningi babo banelise ukuyo apply ngoba iy'nkinga bebebhekane nazo kumbe lokhu kwehluleka inamba benazo ukuthi bahambe bayo apply sasekhona kabaqualify nanamhlanje.
Abanye ke bathi uhulumende uzafuza alungise isimo sokwethuselwa kwabo. Abanye ke bathi uhulumende uzafuza alungise isimo sokwethuselwa kwabo yilaba abangasabafuniyo kwele South Africa njengoba bezaqhubeka njengoba bezaqhubeka bebahlukumeza ungelani lokuthi banemvumo yokuba kwele South Africa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leSunday News lilodaba lokuthi sokulabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1000 asebehlaselwe ngumkhuhlane wesifudo kobulawayo selokhu waqhamukayo ngenyanga kaMtulikazi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ubugebengu leminye imikhuba emibi sibhahile edolobheni leGwanda kulandela ukugcwala kwabotsheketsa. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yes, Studio 7, Studio 7, Dinjani, Dinjani Basaras, Vito, I see as this is in the Kulova Valo, Kulmet, Friday, Kulomo, Testia Sawas, but Studio 7, Ivala, Ivales, Zan, Ivales, Trip to see. I Studio 7, Silver Island, like I say, Lamo, Studio 7, Ekipa, Jehovah's in Jano, E Trip to see Zan, MRP, what is Yamaba, is on Busas, a Studio 7, a wizard, Kuluma, Kankas.
Studio 7 niyakhuluma lapha yimi uPilot Mpofu ngembuzo yokuthi indaba osobhuku kuba yibo ababhaliswa kumumbu we-social welfare kube kathi kukhona abantu abahluphekayo phakathini kwesigaba lapha kwindaba kuyoza ukuthi ningabasizi bencediswe bencediswana nawezilomphakathi wakhithi engulubeni kodwa akhe imbona kunika osobhuku labo wani bani kume yiphathi yezanu na. Nimfukubuza kona lokho.
Ngishona njani basakazi nabalaleli beStudio 7. Ngithanda ukuthi ngempower lami kancane ekulokho engubonayo lenguzwayo. Mphawule kulokho bekukhulunywa ngumfowethu obethi yena laba balahlekelwa izihlobo zabo ezingu-10 or 10 families angisakwazi. Ukuthi induna leyo ekhuluma ngokuthi ungakhulumi ngento ebuhlungu leyo ngasiphi isikhathi ngoba kuzathiwa ngezepolitiki. Kanti vele ukubulawa kwabantu eMadibeleni kwakungani, kanti kwakungeza politiki. So asikho isikhathi okumele sibekwe ukuthi kumele ukhulume ngalesi sikhathi ungakhuluma ngalesi sikhathi ngoba kubuhlungu kuwe. Ngoba futhi kuzoba buhlungu komunye umuntu ukuthi yena angasavotelwa. Kutsho ukuthi leyo nduna akusiyo induna yabantu, induna yephathi esekelana nalapho ehola khona, lapho ethola khona i-ISUS ukuthi wena ungakhuluma ngodaba olubuhlungu ngesikhathi sokuthi useduzane namavoti izalahlekelwa i-ISUS. So i-ISUS yayo le mpilo zabantu abayinamba bonke labo abafayo bebulawa ngumuntu namhlanje ohleli odla kahle, odle vungula amazinyo, odle xubha ma isizo sokumnukela lokho okumnukela kabi akhupha faka okunye abe sethi wena mawusuza ubuhlungu kuwe ungakhulumi ngaleso sikhathi ngoba yena usafuna ukuthi aqhubeke esembusweni ephiwa ama-ISUS wenipholani khonapho. Uyabona ukuthi into le e-ground izalunga nzima ngoba ilabantu abayisapotayo abangabantu bakithi abayiholelayo bona noma babafeba izihlobo zabo abafana lezinduna ngoba izinduna ezikhona manje ezinye ngezingabantwana ezingakwaziyo ngalangakhona lokho okukhulunywayo ezilonge yona ihola iphiwe i-ISUS ihamba kuhle ihamba igazi ngegazi labanye abantu ibhadalele igazi labanye abantu abazi ubuhlungu abathonti igazi lezinyembezi ngaphakathi.
Sanibonani lonke kwi-Studio 7. Ukhuluma yohumanyathi ngisekhezi kulo baba uthe i-Studio 7 sikhuluma ngezanu ne-Triple C kuphela. Hhayi akunjalo, i-Studio 7 asikhethi muntu ngitsho lawe ukhululekile ukuthi ufake umbiko ngebandla lakho lapha kukodibadiba zihlangene zonke akukhetha mhlobo la bese ngisithi kumayela umovement. Hhayi sanibonani nani hlobo zami salibonani mayelo yelo linjani bese ngisithi njalo kulo baba lo vele eBotswana lo ayi uyasinikisa inhliziyo lobaba yenyanyile ngombiko wakhe awukhulumile umasisi lo.
Ninjani ninjani balaleli beStudio 7 kanye labasakazi bonke, niyalibingelela ngithi inhle into elisiphawulela yona amalanga ngamalanga mihla ngemihla. Ngithi qhubekani senza njalo kuze kube phakade. Engikhuthaza yonke intsha njalo ukuthi ngabe singarejista, sirejiste ngobuningi sivote, sonke sivote, sonke sivote ngobuningi wethu. Sihambe siyorejista ngoba impilo le siphilayo ibuhlungu bakithi, ibuhlungu badala, kunzima. Okwamanje ngikobulawayo amanzi ahambe kuthangi kuthiwa ayabuya next week. Bazali into ebuhlungu kakhulu, into ephilisa umuntu kuthiwa ayabuya next week and isiborane sangikhona lapha okukhona amanzi okuthi abantu bethule ukunatha uthola kulungumdwendwe umdwendwe wabantu belindela amanzi bekhotshoza isiborane esikhiweni. Hhayi badala sivotheni sikhiphe lento le, sikhiphe lento esesihlukumeze kweminyaka, asivotheni sikhethe uhulumende ozanakekela abantu uhulumende olusizi uhulumende olozwele khulumayo ngu-JM JM wasedobota
Mbumsakazi linjani Studio 7 labalaleli okhulumayo ngothokozane Ncube se-Cape Town ngimbuzo nje apha engu-2 wokuqala kathi umqondisi othi ucelela abantwana bezimbabwe ukuthi abantu bezimbabwe ukuthi bengaxoshi e-South Africa yena wathi kangena indawo yezimbabwe lapho ngathi sengi-confused wayengatshongo ukuthi abakamthwaka sesithi abezimbabwe ecelela amashona lawo ukuthi ehlale e-South Africa phemasithi abezimbabwe wathi izimbabwe ekuphile mthwaka zinto ezimbili ezihlukeleyo kwaye nesiyathola abezimbabwe engaceli abakomthwakazi sokusobala nje ukuthi undoda lwento ayenzayo layo akayiqondi akayazi kuba na usecelela abantu bezimbabwe ukuthi bengaxoshi e-South Africa babamthwakazi-ke kasakhulumi ngabo yena sithi ungumthwakazi okwesibili line-ke landa into nokusapotana labantu belokhuzula abesisi labezanu nahlahle liyizanu leyisisi khona eminye imihlobo leyayifuna ukukhuluma ngayo ayifuni lina futhi sihamba nini kuyavota-ke limphenduli sihamba nentini kuyavota ngoba singakhuluma soyethu amama-odiya lwabali lisakhetha lahambisana labosisi labozanu welwafuna kuthiwa ngogabule labo mba kuthiwa ngogabula mbethiwa ngogive gabule mbethiwa ngobani lo la ehlale womana wezamphilefu lo loyisiwomane nje lento ogabule wakhona le isiwomani siwomani sokuqala lokugcina asiyazi sakhulume ngaye lo
Studio 7 ngandonke endaweni yalokho ekukhona mina ngimphawule kancane lapho ngajawuleni kwento alokuthi amaphemithi kulabafoto wase-South Africa isindi siyafika kugcina bengitha abafoto bangakuthabeli lokuya ngoba ungawukhangela kahle kwiindaba zepolitics zanesizendawo zokuthi ayenzeli ukuthi bancedekile yana yigemu nje epolitics abakwazile ukuthi ningabuya ngodisi mbala kuzobala ukuthi amanye ama-election la so kwale ikhulumisana lako bakhulumisene ukuthi ngileyanini ngidanga sitake ukudlula ama-election ngini ukuthi besusa-ke labona so into le lingajabuleli kangako into nje ebuyileyo isenzela bona kwi-politics ngoba ama-political parties lawa alo budlelwane so bahlale phansi bavuyelani i-strategyayidileyani ngidala ukudlula ama-election la bazalisebe icusha abantu khona ngakho futhi kukwazi labo sebelenda ama-election senzela abantu be-South Africa ngako so likunanzelele kakhulu konke singakuthakeli yaba esiyenzele ukuthi kube njani amaphilisi la maphilisi amazimbabwe ne-South Africa ba esiyenzele i-idani yangkhona lisakuthi lani anti abona i-strategy lesi kuphelesama-political party la izami le-ANC so bakubonile ukuthi abantu abalengabayele bebakhiphe ngaphesi ngo-December ama-election asoze ahambe kuhle ngaphezulapho so bavumeleni ukuthi hhayi bedileyani ngijana lapho abantu laba bengabuyijabelisa ama-election sethu kunanzele bafowethu lingakuthabeli kunanzeleleni lento lokhu yinto nje ethi ama-election so after that vele kwakwathi ngojuni ama-election azabesejuni so kumele abantu benanzelele bangakuthabeli kahle ukuthi sisendele ukuthi kube njani siyakujuni ina abangakhulumiwa bakwenza ukuthi bethi sesisendele siyakujuni ukuthi kube njani khonapho ngojuni
labo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika lamuhla likhefu lokunanza izisebenzi zelemelika elelebhadeyi njengenhlala yenza izizalwane zaleli lizwe zithethe leli thuba ukuvakatshelana zizithokozisa zinanza ilanga lezisebenzi. Kusenjalo, amabutho kwele Ukraine abikwa esengene kwezinye izigaba ezazihluthunwe ngamabutho akwele Russia. Amabutho la abikwa ebhombe adiliza amabholoho asebenza ukuthwala amabutho akwele Russia ukuthi aqaphise izikhali ziye kwele Ukraine. Sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube.
Angiboni ukuthi kulento embi khona phana ngenxa yokuthi lezo ndawo kusasezindawo eziphakathi kwelizwe le-Ukraine. Yingakho angiboni ukuthi azange kube ukuthi indawo eziphakathi kwelizwe le-Russia. So-ke ngaleso sizathu ngiboni ngathi kuvele kuba njalo, i-concentration ivele iba njalo, nxa kuthi amabutho ase-Russia nxa bengaqinisanga, kuyeneliseka ukuthi amabutho ase-Ukraine baphinde bahluthule bazithathe njalo bheke izigaba zabo, njengalokho esibona umnumzana uZelensky labana eloko ehlongoza esitho echapans ngenduku
yona impi uyibona njani sikhangela kubana ele Russia lalethe lizahluthuna ilizwe le Ukraine ngamahola nje yambalwa kodwa sokwedlule inyanga ezisithupha ukubona njani lo kungakutshengisa
impi yase Ukraine babukande ukuthi impi ejulileyo kakhulu okungakuthi layo umnumzana uPutin wathi nqa iqalisa le nto le akazange ayicabange kabanzi ngendlela ukuthi kwakusenzakala ngayo ngoba yena kwathi uqalisa wayecabanga ukuthi mhlambe kuzabe ukuthi impi akhangelane akhangelane lelizwe lase Ukraine kuphela ingakho wayebeka statement isifana naleso sokuthi sona umbuso wase Ukraine usengawuhluthula nje ngemva kwamahola kodwa ke nqa sesithi sikhangela kathesi lelizwe lase Ukraine yebo kodwa ke impi le ayisalwiwa lelizwe lase Ukraine lilodwa ngoba lapha sesingabala ukuthi lapha kusafana lokuthi ngamazwe mhlambe angabe lichumi sesibala amazwe afana labo Germany amazwe afana labo America amazwe afana labo Britain amazwe wonke njengoba western countries anala ku NATO wonke amemuva kwe Ukraine yiyo ase supply izikhali Ukraine ingakho Ukraine ithola amandla ukuthi iyenelise ukuthi i challenge yenza ama counter attacks ihlasela layo laphana amabutho ase Russia ingakho sathola ukuthi ilizwe lase Russia amabutho ase Russia akasayenelise ukuthi advance ngendlela leyi ababezitshela ngayo noma ngendlela leyi ababekhangile ngayo ukuthi bengenza ngayo even strategically sasibona ukuthi babekhamba besiya kuma different points ababeza ukuya from west ababeza ukuya from east kodwa ke ekugcineni bagcina sebebona ukuthi ngoba abahambe beluphondo ngenxa yokuthi kwesagcina sibona ugeneral omunye wase Russia laphana wagcina ekhika opposition eyinye lana wagcina kufakwa uBuchanan lo wayenguye wayekhangile laphana ngesikhathi sempi yase Syria wayekhangile amabutho ase Russia ngesikhathi bencedisa ilizwe lase Syria so ke impilo yasompi encane impilo yimpi ecomplicated kakhulu ehlanganisa izinto eziningi kakhulu okuyimpi elwiwa ngombobho njalo iphinde ibe yimpi elwiwa ngebanki ephinde ilwiwe ngebolpen iphinde ilwiwe ngayo yonke indlela ingakho sikubona kusenza ukuthi kube so complicated ukuthi impilo kube yimpi engaba lula nje njalo engaphela mahlayana
lo ke ngumnumzana Difa wajabi bangodube olandela ezembusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebilitane
I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my welly door. Just a beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty. Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street and says, why am I short of attention? Got a short little span of attention and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along. And accidents, there were hints and allegations. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you call me out. Call me out. Thank you.
You Can Call Me Al, ingoma ka Paul Simon isigqibela ke uhlelo lwethu lwamhlanje. Kodwa ke singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ubikwaye egula ejele letshigurubhi lapho wasevalelwe okwenyanga phose ezine engaphiwa ibail. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ukuthi kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.